kodwa nga sinanzelela kathesi uhluphe sesilinanzelele kumbe sikubonayo amabhanga akhanya sesithumele ama-message ebantwini bonke ngobuningi ukuthi okwenzakala kathesi akula muntu ongenelisa ukubana akhuphe imali yakhe i-RTGS ebhanga ngesizathu sokuthi basazama ukuthi imali le engabi khona ebhanga bazama ukubonta umolo okhona unjani ngabona basadinga into nje ukuthi babone ukuthi ungabule malini so uyikhona ukuthi kathesi akula muntu ongenza i-transaction e-RTGS langawo le mali ebhenki so imali zonke zibanjwe khona mfana zimumethwe akula nto ongayenza sibona la makhampani amanye anala ama-parastatal lawo akhuluma okufana naye ukuthi nxa ule RTGS ungeke oyenza wabhadala lutho ngaleyo mali kwalesi sikhathi so kusithi esikhuluma kanje kathesi amabhanga ungeke wayithatha leyo mali la makhampani la abaningi ama-parastatals ungeke wayisebenzisa leyo mali ubani ubhadale ngezinye indlela iy'mali zabantu zivalelwe kathesi estoksini ungeke wayikhupha leyo mali baze bayenze lokho abantu bafuna ukuthi babonti kumbe bafuna ukuthi alayina imali leyo kula ebhenki lezikhi ngibona ngathi babakulindelela kodwa kwakhathesi umuntu ole mali i-RTGS fanele umuntu angela mali ngoba kungekho nto ongayisebenzisa leyo mali kwalesi sikhathi
yena uZulu uyakuzwisisa yini ukusebenza kwemali leyo
uZulu sikhuluma kanje kathesi abantu beZimbabwe abaningi bale mbuzo emnengela mpendulo ngoba okokuqala kule mbuzo ethutha ukuthi olright nxa le mali sikhona izikhi iyo yini ezakusebenza ukuthi nxa sengifuna ukubhadala kungathiwa hayi lapha lethi i-US dollar ungabhadala ngezikhi lobanga leyo mbuzo ikhona abantu abakwazi ukwenzakalayo njalo abantu bayaqhubeka ukuthi siyananzela ukuthi bekule indlela yokuthi kwezinye indawo ungakhayela emapasipotini le zinto bezithengwa ezitolo lapho ufika kwesinye isitolo uzakuthiwa hayi le impahla ethile ungeke wayithenga nge-RTGS sisebenzisa i-US dollar so yimbuzo ekhona kuZulu yena leyo ukuthi khathi esinaso kule zikhi izabe isisebenza yini izikhi kumbe kuyasiqhubeka inzozifanana ukuthi kuthiwa hayi lapho ungabhadala ngezikhi lapho ungabhadala nge-US dollar imbuzo yonke ekhona njalo sinazela ukuthi kambe abantu futhi uZulu umbuzo abalayo ukuthi nxa ususuthi uyaphuma phandle kwelizwe kambe le imali izabe inanzelelwa yini isemukelwa yini ukuthi ngihambe mina ngithwele izikhi ngifike ngale ngenezi ukubana ngiguqule leyo zikhi ingene kuleyo mali yelizwe kumbe kuseBotswana kumbe South Africa kumbe seZambia ibanjithele baneleyo mali imbuzo yonke ekhona ngezinye indlela uZulu kathesi basanganisekile abantu abaningi abakwazi okuyikho abantu balindile ukuthi babone ukuthi kambe le imali okuthiwa izikhi yona izabe isebenza njani so yilo hlupho olukhona njalo singakhohlwa phela ukuthi okwenza uZulu abe le mbuzo emine into la iqalise siyakwazi sathi ngena ku-RTGS sasiphuma futhi kokunye kwaba le mbuzo ekhona sangena ku-RTGS yaqhubeka lawo yaluza amandla sakuthina sekulo hlubo siphakathi kwalo njalo umbuzo uzulalawo kathi sikambe le imali ingafakwa izabamba yini ukuthi imali ingabe lokuluza amandla yonke leyo yimbuzo ekhona esebantwini okuthi babone kambe le izikhi izakhukhulwa njani impilo zabo kuthi izisebenza zozile mbuzo emkhulu ukuthi kambe ngase zithwele izikhi ezayo izabe ila amandla yini ukuthi bezenelise ukuthi baziphilise le muli zabo ngaleyo mali ngoba i-RTGS ibingela amandla kathi ezula ma uyinikho ibingancedi ngoba liqala ukuthi ungayithola uyedinga imali yemzini ukuze wenelise uba nithenga izini umbuzo wakhona futhi kuzisebenzi kathi ukuthi ngaso kule zikhi leyo kambe ngayise ihole le zikhi ukuthi ayisebenzise konke afuna ukwenza kumbe la izahlupho sofanele futhi abhode ngale emkambo omnyama azame ukuyadinga idola leyamele ukuthi indosebenza so kukhona ukuthi hayi abantu basanganisekile nje akula muntu owazi ukubana kuyiwa ngaphi ikubona lawa amabhenki ikubona lawa amakhampani nalawa ama-parastatal bethiake esimeni osebenzisa izimali so kutho ukuthi uZulu le mbuzo kanti labona babona bamabhizinisi abale mbuzo yikho bemisile ukuthi imali ingahle isebenze ngoba kufanele nxa into le isenzakala kathesi imali esebhenki yomuntu iguqulwe ibe leso simo ngiqhubeke ngisebenzisa imali kodwa kathesi ungeke wayisebenzisa.